Ngesikhathi eZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu lwalonyaka lokukhetha umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende lenkokheli yezabelo, kubikwa lokhu kungakacaci ukuba bangaki abazaphatheka kukhetho njengoba amabandla aphikisayo wonke elizweni engekenzi ukhetho lwama-primary elections ngaphandle kwelibusayo eleZANU PF. Omela iphumula edale lephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu yena ngomunye wabathokoziswa linani labesifazana asebethe baveza isifiso sokudinga izikhundla zobukhokheli lanxa kungaziwa ukuthi bazaphumelela kukhetho.
Njengabomama kulesi sikhathi sokhetho inhle kakhulu, iyatshengisa ukuthi omama sebefundile, sebesazi njalo ukuthi yibo abayimajorithi entweni eziningi.
Omunye wabesifazana ophatheka kwezombusazwe unkosikazi Abigail Mupambi uthi okwamanje ezweni akukavundi ukuba omama bangene kwezombusazwe, kodwa ebaqinisa ukuba bengayekeli.
Bona emaralini bakhuluma nge-promotion of women, kodwa okwenzakalayo kahle kahle uzananzelela ukuthi ama-policies abo awakho friendly and amade is serious violence.
Umeli wenkai North edale lephalamende unkosikazi Sithembiso Nyoni yena uthi loba kunzima kwezombusazwe abasakhulayo bengahlehleli emuva, abafundi ebadaleni abakhona manje bengesabeli khatshana ngoba indlela ibuzwa kwabaphambili.
Sicela ukuthi sibambane nini omama abazindlela, silayele abalandelayo. Esikhathini yabusethu uyamlayela umntwana indlela, umbone sempuntshukile sesiya hamba yedwa, lawe njengomuntu omdala uyayekela. Kodwa ke ngicela ukuthi laba batsha abafuna ukungena kupolitics ababambane, babekezele, bangaze ba khanya sebebe sibabodwa. Sizimisele ukuthi sibe labo but kuba lokunzima.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Themba Chiveya upha umbono wakhe ngenkinga ezibhekane labesifazane beZimbabwe.
Nxa yokuthi inhlanganiso eziningi ezinye ziyenza imisebenzi yokukhuthaza omama lokumela amalungelo abomama, zingani lazo zizamile ukuthi to some extent omama labo batholakale bephatheka labo ekutheni babe ngabangene ezikhundleni zokuthi labo bavotele kumbe bakhokhele izigaba.
Umnumzana Njabulo Moyo, isikhulumi senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women in Leadership Development, iWild, uthi sebesungule uhlelo olukhusela omama emadolobheni lemaphandleni ukuba baphatheke kunhlelo zokhetho ngoba inani labo lokheli phansi.
Lokhu sungule ngemva kokunanzelela ukubana izinga lenani labesifazana abaphatheka kwezokhetho lwezombusazwe liphansi kakhulukazi, kukanti bona abesifazane balinani eliphezulu basikhangele ilizwe lonke leZimbabwe.
Lonyaka iZimbabwe kumele iphathe ukhetho, kodwa awukacaci kuye wonke umuntu ezweni ukuba bangaki omama abazangena kukhetho banqobe ngaphandle kwenani ele-proportional representation. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.